soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle walamukela ku studio 7 ngolwesibili lamhlanje ekuseni siku 31 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi liphezulu kakhulu inani labantu abavote kukhetho lwayizolo.
Undletshana lukhomba ukuthi bamfuni uNelson Chamisa ukuthi abe nguyena ongakhokhela. Kodwa sikwazi phela ukuthi lanxa bengaze babe beyimvotele laba abahluthi umbuso ngodlame besincediswa ngamabutho, bangakwanelisa yini ukuthi bamnikeze nje.
Iningi lithi limelele ngabomvu impumela yokhetho, abanye bezibuza ukuthi amazwi kamnumzana Robert Mugabe wokusekela umnumzana Nelson Chamisa azaletha umahluko na.
Yoni Clifford leyo yiyo kathi veli la ma-secretaries lapha. Urugetisa uzamile ukuzama sile ukubakhupha-khupha lapha kodwa-ke ngabakhupha ngabonzi ngoba thina abanye sabaza bakhona khona abantu.
Siza kusawa okwenzakala kobulawayo leHarare khona manje ekuseni kuntathela izindaba zethu ze-Studio 7. Ungakhohlwa njalo ukuthi ungalandela lolu hlelo ku-Facebook kukhasile VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni. Usithumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZEC ithi liphezulu kakhulu inani labantu abavote kukhetho lwayizolo. Lanxa iZEC ingethulanga amanani abantu abavotileyo ngokugcweleyo, ithi ekutshoneni kwelanga emaswingo bekuvote abantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%, kobulawayo besekuvote abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, eMidlands abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75%, kuthi eHarare bese kuvote abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula izombusazwe uDr Brilliant Mhlanga ukuthi kambe amanani la avezani ngalolu khetho.
Amanani lawa Nkomo aqanjwa iZimbabwe Electoral Commission asitshengisa ukuthi abantu balomfutho wokubona kusibalo tshintsho eZimbabwe, balomfutho wokuthi ama-elections lawa angabalethela inzuzo ethize engaba yinguquko empilweni zabo. Ngezinye indlela kusitshengisela ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu, balesifiso sokuthi izinto ngabayaziguqula. Ama-elections bawabona eyiyona indlela engabancedisa ukuthi konke lokho inguquko ibuye ngendlela elokuthula. Yikho sokubona nxa ungakhangela ukuthi bathi eMidlands 75% ibe sebevotile, eHarare 70%, eBulawayo 70%. Kuningi lokho okuzama ukusitshengisa khona, kukhulu futhi. Indaba ekhona ukuthi abantu bakhalela inguquko, abantu bakhalela inkululeko yabo ngezinye indlela.
Amanani lawa Mhlanga engasipha yini udletshana lokuthi ngubani onganqoba kumbe ngamanani nje?
Angifisi ukuthi ngiwakhangela ukuthi ngamanani nje, ngoba ngiyakwazi ukuthi okuyikho kubangela ukuthi uZulu wonke jikelele aphuthume. Sibonile ama-video kade tshengiswa lamhlanje awe ngitsho lezalukazi ziqhinqa izidwaba zithi zizimisele ukuthi ziyavota lanxa seziluphele, ziyafa zizamile. Kungeyinye indlela esitshengisela ukuthi asomanani nje, ayisiwa amanani nje. Ngezinye indlela kuzama ukusibonisa ukuthi ngingathi ludletshana lokuthi ngubani ngezinye indlela abantu abamfunayo. Eqinisweni abantu abaningi lamanani la asitshengisa ukuthi udletshana lukhomba ukuthi bamfuni uNelson Chamisa ukuthi abe nguyena ongakhokhela. Kodwa sikwazi phela ukuthi lanxa bengaze babe beyimvotele isimo seZimbabwe laba abahluthi umbuso ngodlame besincediswa ngamabutho, bangakwanelisa yini ukuthi bamnikeze nje umbuso lo kungela kukhathazeka, kungela hlupho angazi ke kona hapo yiko lapho kulenkinga khona
ukusekela uchamisa okwenziwe ngumgabe ukubona kuphathisa iMDC Alliance yini ikakhulu endaweni bezivele zisekela umgabe emaphandleni
eqinisweni umgabe ule local support ulabantu abaningi abamhloniphayo abamlandelayo abalandeli bakhe local besekhona njalo baningi abalokhu besahonona ngendlela akhitshwe ngayo inkulumo njengaliyana enziwe umgabe izolo abaningi bangafisa ukuziqambela amanga bathi hayi ikukhuluma nje komuntu osezidluphalele lo muntu ongasaboni osebona bovilibane eqinisweni ukuthi ulokhe ele support njalo konokuyana akwenzile izolo umgabe ngesilungu sikathi phecelezi for you opposition it's a coup big massive if you want coup abayichayileyo towards ukuthola abantu abavele bona bekade bese eleni o ehlangothini lwezani abazazitholela mhla sebesithi ngesishona bathi yibhora msango yikho mbona ngazani khona ukukhuluma kwamgabe khonokhu le ndlela ayibeke ngayo indaba yangkhona kuzakwenza ukuthi abantu abaningi babe sehlangothini luka Nelson Chamisa singaqambelana amanga but eqinisweni iMDC Alliance izawathola amavoti ngakho khonokhuya layo umgabe yona lani ivoti ayifakileyo iMDC Alliance iyayifuna bayakwazi ngokuqondileyo uyifakile kubo yiloni iqiniso.
Lo uDokotela Brilliant Mhlanga ingcwethi ecobongula ezombusazwe wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 esePilitani. Okwamanje ecingweni sile ntathela izindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Salibonani kuthandekile, salibonani balaleli, livule kanjani?
Yes.
Lapha epolling station yemhlahlandlela uWard 21 ebulawayo South constituency.
Mhm. Yebo, ungasichazela amafichane ukuthi kwenzakalani khona ngapho. Ngithemba uvuke entathakusa uqobo ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Usubhotabhote ngapi wabonani?
Okwamanje ama-polling officers ezweke lokhu ephakathi elungisa ama-V11 form okumele bebe sebewaphanyekile phandle ukuba abantu bebone impumela yokhetho. Kodwa lokhu abakakwenzi ngoba basawalungisa ama-V11 form lawa ebephambanisekile. Njalo enye into ekhona yikuba ukhetho luphuzile ukuphela okubangela ukuba impumela yokhetho iphuze ukuba ihlanganiswe yizethu bethi sebeyimemezela. Labo ama-polling agents, ama-political parties, engabe eselayo i-information, sebeyithumele kumabandla abo, sebelayo impumela yokhetho, kodwa abantu sebelinde izethu ukuba ibe yiyo ememezela ukhetho okusemthethweni ngoba akunamuntu olemvumo yokumemezela ukhetho. Okwamanje i-command center yebulawa ye-Ward 21 lapho engikhona ihlathi secondary school. Ihlathi high school leyi yikho lapho wonke ama-polling station akhangelele ukuhambisa khona i-information ukuba iphanyekwe nayo ehlathi khona ngale. Bethi sebethwala ke njalo futhi amaphepha lawa bewasa e-district command center lapho lakho futhi okumele ahlanganiswe khona ukhanye impumela ye-constituency. Ngendlela izinto eziningayo uWard 21 ayikamenyezelwa ukuba ngubani onqobileyo, njalo ne-constituency ibulawayo South ayikamenyezelwa ukuthi ngubani onqobileyo.
Ye, kodwa ngokubona kwakho ungathi isilinganiso esinganani ekhulwini lapho sebeqede khona ukubala amavoti lawo? Abalokhu besalele emuva bengabe bebalutshwana yini kula sebeqedile? Singikabali ukuhlanganiswa kwamavoti wonke.
Iningi lama-polling station alikaqedi ukulandela imilayo yokhetho. Impumela sebelayo kodwa ayikahlanganiswa. Singathi mhlawumbe ngesimemezelo esenziwe yizeki uJustice Tshikumba uthaba ku-75% okwamanje.
Yes, siyananzelela ukuthi
abanye ekhethweni kodwa ukuqeda sibili ukubalwa kokhetho kusaselohambo ngoba ama-ballot papers awakasuki kuma-polling station esiya kuma-ward command center. Esuka kuma-ward command center azathwalelwa ku-district command center. engatholana ku district command center ama ballot papers e presidentially ahle ahambe e Harare kodwa ngesimo esikhona lapha engikhona ku polling station leyi engikiyo lapha eThabalala preschool awakasuki ama ballot papers ukuba asiwe ku ward command center lapho azahlanganiswa khona namanye esethwalelwa ku district command center.
Yeah, ungabuke wezwa yini ukuthi uzaba lomlayezelo kumbe umbiko ozakwethulwa yiZEC ngokusemthethweni kumahola azayo kumbe phakathi kwela.
IZEC okwamanje isathule bathe basalinde ukuhlanganisa amavoti abo lokhu abakuthi yi-tallying. Ngemva kokuba sebenze i-tallying yikho lapho abangamemezela khona amavoti. Ama political parties ama results aselawo ngoba ama polling agents abo asebaphile iinformation ama polling officers awalamvumo yokumemezela impumela yokhetho okwabo yikunamathisela impumela yabo yokhetho eyevilezen form u polling station ye polling station lapho okuyabe kuvote khona abantu.
Yeah, okugcina ngamafichane umomo unjani khona ngapho siyakwazi ukuthi kusesekuseni kakhulu mhlawumbe abanye khona besemsebenzini abanye khona bevuka kodwa kuyini okubonayo kuthule yini abantu bazenzela baziqhubela kuhle abakwenzayo akula ikwenzakalani ungasinika umomo wenzakala kathesi.
Okwamanje kusanda kusa kobulawayo eThabalala ama polling agents aselungela ukuthi abuyele emakhaya ukhetho liqhutshwe ngokuthula. Wonke umuntu uqhubeke uthetho ngokuthula yebo ungabe kube nama pockets of violence lapho singabonanga khona kodwa wonke umuntu eZimbabwe ukhuluma ngokhetho olujabulisileyo lapho umuntu wonke avote khona ngokuthula okuze kwathiwo la ngumongameli MDCT uDokotela Thokozani Khuphe evota izolo eqathanisa ukhetho lwalonyaka lokhetho lomnyaka edluleyo ka 2005 olemnyaka edluleyo ethi ngalesiyana sikhathi esidluleyo bekunodlakela bebethi nxa kusiza ukhetho bengalala emakhaya abo kodwa lonyaka balele emakhaya abo njalo ubulawayo iyazakala njengedolobho elilokuthula izwe lonke jikelele uthule kuthe cwaka sokuzwakala izimoto ezithwala abantu ekuseni besiya emsebenzini.
Ye, siyabonga incazelo lo isinike yona ejulileyo ngempela. Sizahlangana njalo likhumbule balaleli ukuthi sizalethulela izinye indaba ngo-2 p.m. la ngo-7:30 p.m. libe lisilandela khonapha emsakazweni. Sibongile kakhulu.
Lami ngijabule kakhulu.
Ye, leyo ke ibingithathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obekhuluma ekobulawayo. Okwamanje ke silenye njalo intatheli zendaba yethu uGibson Bebe yena useHarare. Siyakwamukela kuhlelo. Sivukile kunjani khona ngapho eHarare? Lanxa lapha nje singavukanga khona kusanda ukutshaya ihola lika 12 midnight. So ngithi khona kusebusuku kodwa ungasitshela ukuthi ungaphi kweHarare, kuyini okwenzayo, kuyini okubonileyo okuphathelane lokhetho?
Ye, mina ngisuka khona ngale ngaseHarare HICC, International Conference Center, ngiqonda eHarare West lapho kukade ulungisa khona uJohana Mamombe naye uJesse Majome owayekubandla kwe-MDC. Kodwa sikubona-ke HICC lapha ngisuka bathi bona iZeki ayikaphawula ama-results asegcekeni ukuthi bathi ukuthi abantu kungabe kume kanjani kodwa-ke sikubona-ke sibona ukuthi abantu abaningi namhlanje phela balalanga idadewethu ngoba abantu bakhangelele ukuthi beze ukuthi kuyini okuyaphuma kukhetho lolu ngoba abantu abaningi iZeki kodwa yena ukuthi bamelele ukuthi ama-results aqalise ukufika kodwa sibona ukuthi abantu abaningi sebeqalise ukubhala phela kuboma-Facebook lana ama-WhatsApp bona abanye abathi ukuthi bona badliwe abanjengofadzayi mayere utho ukuthi yena hhayi yavuma ukuthi udliwele obet kuphi yavuma ukuthi hhayi uthethe amhlophe atenkeke umumvathe ngayibi kodwa asikathola ama-results ayeqinisa avela kuyo yena iZeki.
Ye, mhlawumbe nithembe uZeki ayisoze ithi yitho esitsho njalo anti sitshilwa sade ngumnumzana gothetho njalo lo nkosazana mayere. kodwa uthi abantu abalalanga bamelele ngabomvu kuyini abakwenzayo kathesi abantu bengabe besezindlini zabo mbe kukhona elikubona emgwaqweni kumbe hayi okuningi kuku-social media.
okwenzakala ukuthi abantu abaningi yazi ukuthi amaphoyisa ake hasho lapho ukuthi abantu avuke ukuthana okungazisekiyo ngoba kuba ngalo mthindo sonke edodeni leHarare kulokuthula okukhulu abantu abaningi khona ngani basezindlini zabo yonimpumela yokhetho besebenzisa ke amafoni awo bekhangela kuma WhatsApp ukuthi kuyinokuphumayo sazi ukuthi abantu abaningi lezisuku bathembela kubona umabona kude bona la umakhala ekhukhwini la besezindlini zabo nje bemelele ukuthi belinde ukuthi kuyahamba kanjani kodwa ke kwezinye izindawo esikubonayo ukuthi abantu babutheni ke endaweni esingathi njengama-church kengafika lapha e-Presbyterian Church bona abantu bebuthini konapha sazi ukuthi bathini bayaxoxa nje ngalokho abakuzwayo besakala ezindleleni kazi ubona amaema ayizwa sasekuqalile ukufakwa phandle kwama-polling station so abantu bathatha impitsha beyisekhethe kodwa amaphoyisa aseyazifika abantu ukuthi hayi khonoku kulicala ukuthi umuntu aqale ukusekhuletha ama-pictures ale mpitsha naleyo ukuthi mbani onqobileyo nembani ozanqoba ngenxa yokuthi iveki yedwa evunyelayo ukwenza kanjalo kodwa kwakhathesi-ke kulokuthula nje dadewethu abantu abaningi sebezingenele edolobheni ukuthi beqonde-ke emisebenzini kodwa-ke esikubonayo ukuthi ngendlela okufuze kwenze ngayo sithemba ukuthi namhlanje ilanga lithiyathona isidalekisindawo impumela yamakhansila ukuthi-ke impumela eyama-parliamentary abameli bedala ephalamende kufuze sebezilayo iqala kusasa
ye okokugcina ngamafitshane impumela yokhetho kwenzakalani kuma-polling stations ungathi sebeqedileni ukubala kumbe baningi abalokhu bengafaki impumela emdulweni kumbe emnyango
ya sengiya ubona ukuthi empakose akade zindakala ekuseni nje kade sikodwa bebengakafaki besebesayinelana ngisuka khona ngale besebesayinelana nama-agents ukuthi bebona ukuthi bavumelana ukuthi kuyini okuyimpumela ukuthi-ke kwezinye izindawo ezinjengabombari lapho enjengasela khona kuyokuthi wabanayi lapho sithi ukuthi abantu bakhuza ukuvota ngakho ukubala kuphuzu lokuqala nxa ukuthi u-7 wayizule echaya abantu abaningi lokho besemzini amapolisa asesimayo ukuthi avimbele abantu kodwa ke esikubonayo ukuthi kwezinye izindawo impumela ayikafakwa ngoba bathi bona basafuna ukuthi baqedise ukuvala kuthi-ke kwezinye izindawo abantu sebeqalisile ukuthi bafake impumela phambi kwamapolisa
siyabonga kakhulu incazelo yakho leyi ejulileyo ngokwempela ngokuthi kwenzakalani khona ngapho eHarare ube
lelangaibonekakhulu
leyo ke bekuyintathela izindaba yethu lapha e-studio 7 uGibson Pepe obesethulela okwenzakalayo okuphathelane lokhetho eHarare. Iningi lilokhu lizibuza ukuthi kambe amazwi kwawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owokuthi usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa angabe elethe inguquko yini kundlela abantu abavote ngayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Okukhona ukuthi khona yena uMgabe uhle waya campaigner yi-rally yakayenze yona liyana nge-11th hour. Awuyirali kayidinga ukuthi khona ubuthanisa abantu idinga imessage eya ebantwini ngoba nisiwachaya konke ukuthi khona laphana yena uphethe njani uchaye konke ukuthi khona vele kwakuvele ngathi lokhu kwayikhuleyi uchaye konke nje ukuthi khona hhayi yena ngokwakhe ubona umuntu ongakhokhela engutshamisa and then in terms of numbers utshamisa unabantu abaningi esikhuluma iqiniso ngala bantu balanda amakhuba lenyamazana lezothiwa zinkomo nokuthi bathiwa lokho nalokho njalo kuzani laphana singakhohlwa ukuthi khona kule yikho kule G40 khona njalo singakhohlwa ukuthi kuzani khona laphana labantu abangekho kuzani abantu bahlukuluzekile ngendaba zama-bill iibhili zamafoni iibhili zabhadala amanzi iibhili zikazesa umnangakho akaba zeke veleke ethinte ngakho uzithulele wagijima wakhupha amasela emajeli wabaqhaya phandle laba bantu abapikayo begqoke zabo impahla phandle behlutshwa yibhili ayenzayo yena umnangagwa ekuzanu ezindlu lama-ministers akhe kakhulumi ngakho
manje labo abathi mhlawumbe umnumzana Chamisa enganqoba bazangena futhi umnumzana Mgabe kumbe unkosikazi wakhe.
Hayi, lokhala bengatsho nibe kukhangela labana abantu ngabantu abayi-citizens, esikade ngaba-citizens leZimbabwe. Balelungile lokusupporta iparty inqa yipi abayibona. Umgabe kasela ngiyangilutha ngalenza ngokwepolitical party, umuntu osesiba yi-advisor umbezihlalele lapha nehlale la impilo yakhe eqondileyo. Ukhangele kulumama wabo lo abamesaba kakhulu lo. Kambe yena uzafika eguquleni khona. Abantu balendlela zabe zepropaganda ukuthi khona behlolise ibandla kumbe umuntu bemngcolise. Abantu baye ebantwini khathesi isikhathi sokutshintsha.
Sibonile njalo uMongameli Mnangagwa uhle wethula owakhe umbiko.
Lwana ukhuluma phela laye asoze kunqome lokuyana ngobana vele bayaxabana laye. Bangena ngekhula phana whether bangathi soft cool kumbe kuyini ulaphana nje akula muntu ovoteleyo lapha. Kanti yena vele urepresenta obani ngaphandle kokuthi urepresent i-army. Laphana kumthaya amadolo laphana. Wethukile sifuna okunye okungenzi ngokwathi akhidimana kupress. So you find that ukuthi khona kukhona okutshayeleyo lapha entanjini lapha. So naye udonsele ingubo ngaphi eceleni lakhe ukuthi egudumale. Alubane kazeke vele tshone aku-addressa lokhuyane kumbe responder la. Kazi ukuthi hayi ndoda lani ibona ukuthi into engelamsebenzana u-responder ngoba usuzile amabali ukuthi avela ngaphi aya ngaphi angaba yingozi okungakanani kuma-supporters. Njalo laphana singakhohlwa ukuthi yona i-default leyo yiyo ekade ivelile ama-structures lapha. Urugetisa uzamile ukuzama sifile ukubakhuphakhupha laphana kodwa-ke ngabakhuphanga bonke ngoba thina abanye siyabaza bakhona khona phana.
Ye ungathi baningi njalo ezabelweni abalokhu besekela uMongameli Mgabe.
Yes, baningi sibili izini khona lapha emathezeleleni lapha abakhona. Nasiwayi phela kule G40 la osandi bona laba balabantu abakhambe labo balabantu abasele bephakathi futhi abaphuma ngabonke. So bona labana yini abantu abazingozi njengoba vele uMgabe ukuthile ukuthi yena bethiya la kodwa bethiyela uSidini Sekaramayi. Khona lapho-ke yona uSidini Sekaramayi ulobani hamba nabantu bonke i-constituency yonke umbe i-province yonke eyifakela phana kochamisa.
Lo ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe oncintise kukhetho lokudinga ozamela uward 10 eNtumbane. Sixoxe ezimele sixoxelayo ekobulawayo. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Wishman Ncube uthi bemukela ngazo zombili inyathelo likamnumzana Mgabe.
NjengomZimbabweni uMgabe laye ulelungelo lokuvotela lo afuna ukuvotela. Kodwa okujabulisayo enkulumeni yakhe yikuthi loba nje kubuye kuphuzile ukubuya usebona laye ukuthi ibandla lakhe leli libandla elibi ebeliqindezela abantu isikhathi esiningi iminyaka engu-38 nguye ade yinkokheli yebandla leli elithwalise nzima. Nanko phela uthi selimhlukumizile kusukela ngo-November inyaka ezingu-80 lezi. Kanti-ke yena uMgabe wakhona leZANU-PF kule minyaka engu-38 behlukumeza abantu beZimbabwe. Manje sithi-ke thina nxa yena ehlukumezwe umnyaka ongakakwani sehle wafika lapha athi hhayi angeke avotele abantu abahlukumezayo. Manje-ke thina iningi leZimbabwe esihlukuluzwe izanu okuphosa kufika iminyaka yebhayibhilini ye-40 years kuhle kukuthi laye sekubona ukuthi into leyi ayenza yinto embi.
Lizakwenza ngcono kulolu khetho.
Sesisebenzile singenile ebantwini kusukela ngo-January sangena iZimbabwe saguduza sakhuluma labantu sancenga sakhombisa sachasisa senza konke ade kumele sikwenze. Bebuya emhlanganweni yethu besiba baningi betshengiselela ukuthi hayi lokho esixoxa ngakho bayakuzwisisa njalo inkululeko ukuqalisa kuthini izwe lethu ukuthi lakhiwe bayakufuna. Yikho-ke silethemba kakhulu ukuthi lo nyaka sibili uhlupho lwethu luzaphela luzaqedwa ngabantu beZimbabwe kalula ngevoti. Kho-ke ngibona i-Alliance MDC simelele nje ukuthi nqobe okungehlula kuphela yikuthi amasela amavoti acine entshontshe amavoti abantu. Nxa amavoti engantshontshwanga hhayi ukunqoba ngubona sibili kusekhoneni nje.
Lo mnumzana Weshman Ncube isikhulumeli se-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Asambeni thina kwedakini mathuta siyovota nasifutheni kumasambeni.
Ngesikhathi iZimbabwe iphakathi kokhetho lwakuqala umnumzana Robert Mugabe engancintisi kusikhundla sokudinga umongameli, umthethandaba weJohannesburg High Court usethule isinqumo sokuthi isivikelo sokungabotshwa esaphiwa unkosikazi Grace Mugabe ngesikhathi etshaye unkosazana Gabriel Angels kwele South Africa i-diplomatic immunity sasingekho emthethweni njalo sesisusiwe. UBenedict Nsapho usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethule isigwebo sakhe kulolu daba iJohannesburg High Court, umahluli uBashir Vali uthe isinqumo sogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa namanye amazwe esokupha unkosikazi Mugabe isivikelo sokuthi engabotshwa i-diplomatic immunity asikho emthethweni njalo siphikisana nokulotshwe usekelo sombuso. Le yinto ethokozise kakhulu inhlanganiso ezimbili e-AfriForum lebandla le-Democratic Alliance okuyizwe ezilethe lolu daba emthethwandaba. Umgcinihlalo webandla le-Democratic Alliance umnumzana James Salfi uthi bathokoze kakhulu ngalesi sinqumo.
I think it was a victory for justice, a victory for the rule.
Lokhu ikunqoba kwezokujeziswa kwabephule umthetho. Lokhu ikufakazi bokuthi loba ngubani olesikhundla esinganani laye wehlulelwa ngumthetho owehlulela bonke abantu.
Igqwetha lenhlanganiswe AfriForum umnumzana Willis Peace uthi ukwesulwa kwalesi sigwebo sekuvule indlela yokuthi ofisi yomtshutshisi ivule icala iqala uhlelo lokubopha lokuthunisisa unkosikazi Mugabe.
There needs to be a process followed in order to extradite Ms. Mugabe.
Kufanele kube lohlelo olulandelwayo ukuthi unkosikazi Mugabe athathwe eZimbabwe azothoniswa ngapha. Xa ihhovisi yabatshutshisi ngehluleka ukwenza lokho, sizafaka isicelo sesithupha esipha imvumo yokuthi athoniswe ngabathonisisi abazimele.
Le yinto esithokoze kakhulu ezinye izalwane zeZimbabwe. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Peace Democracy Project umnumzana Gilbert Moyo uthi lesi sifundo esidingeka kakhulu kwabezombusazwe eZimbabwe.
Cabanga ukuthi kuyinto enhle kakhulu ngoba akekho umuntu ophezu komthetho, akekho umuntu ongenza umathanda. Kuyabonisa ukuthi eSouth Africa kule rule of law kuyahlonitshwa futhi lama human rights.
Umnumzana Spitz wothi nxa kwehlula ukuthi unkosikazi Mugabe abanjwe alethwe lapha kuzothonisiswa kutsho ukuthi angavele alugqobe kwele South Africa loba emazweni alesivumelwano le-South Africa sokubotshwa kwabadala amacala laye uyahlabotshwe azothonisiswa. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Sithanda njalo ukubonga abasilandela ekhasini lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi liphezulu kakhulu inani labantu abavote kukhetho izolo. Iningi lithi limelele ngabomvu impumela yokhetho. Abanye bezibuza ukuthi amazwi kamnumzana Robert Mugabe okusekela umnumzana Nelson Chamisa angabe ezaletha umahluko na impumela leyi. Sizwe okwenzakala kobulawayo kanye leHarare lamhlanje ekuseni okuphathelane lokhetho. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile lingakhohlwa ukuthi sizalethulela njalo okwenzakalayo ngo-2 o'clock emini lango-7 o'clock ntambama.